Ngezikhathi lomtsakazo ufike esibhedlele esikhulu seGwanda namuhle ekuseni lapho kufikela khona abaphatheke kakhulu eCasual Department bekuvaliwe kulogulayo eyedwa okubikwa ebanjwe umkhuhlane wesihudo seCholera. Izisebenzi zalesi sibhedlela bezilungisa itende lapho ogulayo azabe ehlala khona kanye labanye abangabamba lomkhuhlane. Obanjwe lomkhuhlane ngosakhulayo osuka emaphandleni eJugwe duzane ledolobho leGwanda njalo kubikwe besebenza emthoveni esuka koBulawayo ise ekhaya lakibo. Kubikwa ukuthi kazange ayefika eMount Darwin kumbe eTirezi lapho lomkhuhlane oqhamuke khona kumaviki asanda kwedlula. Udokotela omkhulu esiqindini seGwanda uAndrew Felix Muza ubikele lomsakazi ukuthi bacabangela ukuthi ogulayo lomkhuhlane wesihudo seCholera kodwa basazomhlola ngemithina ukuze babe leqiniso.
So far we have received a suspected case of cholera. It's not yet confirmed.
Okwakathesi silomuntu esicabangela ukuthi angabe ele cholera kodwa sisamhlola njalo impumela siza kuba layo ngemva kwamalanga amabili. Sisathumele isihudo sakhe ukuze sibe leqiniso eligcweleyo.
Isibhedlela esikhulu seGwanda kasilayo imithina yokuhlola umkhuhlane wesihudo seCholera njalo lokhu kwenzakala kuphela koBulawayo okulakho kudala kumemetheyo kwalomkhuhlane lapho kusamelelwe impumela. Unobhala jikelelo wenhlanganiso yezakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi kuyamangalisa ukuthi lesi sibhedlela kasilayo imithina yokuhlola iCholera.
Kuyasethusa lokho ngoba icholera ngendlela esizwa ngayo umuntu iyamthatha within 24 hours or 12 hours, so nxa ama-test ezathatha 48 hours ukuthi hamba azabuye, ngesikhathi abuye ama-results angikhona nala evela koBulawayo athole umuntu sefile. Kuyasimangisa because kule mali eningi kakhulu eyadonethwa ngabantu leyafakwa nguhulumende towards indaba yecholera, then i-provincial hospital yeMathebeni South ibisiswela i-equipment yenaleyo.
Umkhuhlane wesihudo seCholera uqhamuke eHarare kunyanga ezintathu ezedlulileyo lapho wabulala abantu abafika phose amathumi amahlanu ngemva kokuthi uqhamuke njalo kwesibili kunyanga edlulileyo eMount Darwin. Ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo lo edolobheni leGwanda kulakho ukuphazamisa amalungiselelo omhlangano weZANU-PF okhangelelwe ukuqala esigodini kuviki ezayo njalo ezinye iziphathamandla labalandeli bebandla leli bazabe behlala kuleli dolobho okungadala ukumemetheka kwalesi sihudo. Kusenjalo uZulu sekhuthazwe ukuba ahlale endaweni ehlanzekileyo ukuze enqabele ukumemetheka kwemikhuhlane. Ekhuluma lapho kusungulwa uhlelo lwe-National Clean Up Campaign unobhala kamasipala weGwanda umnumzana Hlupho Mhlanga ukhuthaze uZulu ukuthi agcine indawo yakhe ihlanzekile.
So khathesi i-clean up or i-cleaning up of i-town, it begins with you and it ends with you, that partnering you to complete the process of cleaning the Western nation. Kambe shwa pangwe ya diapu ute upuma na mfugu ya la ukuchiye kunjani pangwe ya diapu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kumbiwa yethulwe lapho kusungula lolu hlelo uveze ukudana ngenani labantu ababulewe ngumkhuhlane wesihudo seCholera lonyaka esithi akusamelanga lomkhuhlane uqhubekele phambili ubulala abantu. Ngimele iStudio 7 ngisesibhedlela seGwanda ngingu Albert Ncube.